Lokhu bese kwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequality, sikhangela lama teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasense sebesiyakhipha izisu, ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobuningi, yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani, njalo libone ngani kuzanceda ngani likwenzileni?
Umbiko wethu sinsi siwenzele ephalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu, senzela ukuthi lo baba osekucwinini khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise kumuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzele ngabesifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengisela ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-vice president wephathi yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa, ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqeli nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho.
Ephalamenti yeZimbabwe kilonto okuthiwa yi-Women Caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke, siyahlala sisenza ama-meeting zethu, sibona okusihlukuluzayo njengabomama, yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona, kungikhona u-national chairperson wethu we-Women Caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke, esikhangelele labobaba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zona lezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe, futhi manxaso kwenzakale njalo bayayalisa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbena angazithwala kumbe bakhiphisiswa ngekho emthethweni kumbe bagula imikhuhlane, kumele abuye lo mzali. Yikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi nga abantu bayazizwa ngoba izinto lezi zi-affect umntwana eyinkazana afana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokho, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula, u-speaker of parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve i-motion kwezethu into leyi li-debate. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzwisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyi-debate, sikhuluma lapha nalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokuninaka esikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho ndikodwa ukuthi u-speaker of parliament uthe selizamuva i-motion li-debate, sibone ngani luphawu oluhle oluveza ukuthi into yethu iza kuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezanu-PF azingene zombusazwe lapha, siyabe selizwana nalo.
Ama-problems afecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa lithi kumbe kubanjwa i-rape, akukhanyela ukuthi lo rape ngowezani kumbe ngowe-MDC, ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesibhekene lama-problems abomama.